Impact ye COVID kwi-economy yeZimbabwe ibe inlutshwane kakhulu ngoba vele umkhono wethu utshayekile. Ungakhangela kwamazwe COVID ibulele amakampani. Kule Zimbabwe amakampani vele adezivele amaningi. Njalo esiza kunanzelela ukubana kulamayangane azavuka noba athole isikhathi sokuphefumula ngenxa yokuthi bengela competition evele emazweni nesikhathi salese COVID. Kodwa okuza kwenzakala ukubana nxa i-environment loba sithi simo se-economy seZimbabwe singatshintshanga loba uba ngcono. Sananzelela loba after COVID ilizwe umhlaba sibuyele ukuthi kunormal. Siyabe singatholanga lutho njalo siyabe lokho esitshayekile ngendaba ze-economy. So i-COVID kithi kaso excuse enkulu kakhulu kwezomikhono weZimbabwe.
Yebo, umnotho ubuvele uzifele kungakafiki i-coronavirus, kodwa alubana abantu bethe bahlatshwa kuyini okungenziwa ukuze umnotho uvuselelwe?
Esikukhangeleleyo ukuthi ma abantu bengahlatshwa i-economy yabuyela esingathi ku-normal settings, ngoba abantu babe sebekwanisa ukuya emsebenzini njalo labantu ukuthi bezincedise. Ungakunanzelela ukubana i-economy is mostly majority informal, and nxa kunjengalesi sikhathi se-COVID kulama-lockdown abantu bayafa ngendlala. I-major improvement engaba khona ngokuhlatshwa esithi ku-vaccinatewa abantu kwenzakala kathesi kubana abantu bazabuyela emsebenzini beyezama ukuhlanganisa lokuthi beqhubeke ngempilo zabo. I-economy yeZimbabwe ikakhulu njengoba sengingatsho ukuthi i-informal, impact enkulu ye-COVID isebantwini laba abakwi-informal sector, ngoba i-formal sector yet limited ku-affectile yes i-productivity in terms of amakampani. But ngikhathesi ungananzelela ukuthi ama-anchors e-economy yeZimbabwe i-agriculture le-mining aqhubekile lokhu esebenza loba andawa under lockdown. Uzakhangelela ukuthi vaccination le ingaqhubeka, ingaqala ifuze iqale khona ngale ubona labo esikhangelela ukuthi babachova iproduction ku-industry eZimbabwe, ukuze kungani kaba lobumpyelo entweni zomeconomy. Kodwa ngokuqinisweni impact itifela itholakale kakhulu ebantwini abakwi-informal sector, ngoba yibo abamileyo ngalesi sikhathi akulanto abayenzayo ngenxa ye-COVID-19.